Sika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwanga zomuhle siyalambulela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 2 kumpalakazi 2019. Na igama nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umqotho ukuthi APEC ilobele uhulumende icela ukuthi angezelele ihola. Nanku phela le mali le ebonazi abadelite bayithola ivele yakhe yaphethuluza i-inflation basala kungasela lutho oluncedeyo izisebenzi zikahulumende kunye nababalisi.
Izisebenzi zikahulumende ziloba incwadi yokucela umqashi wazo ukuthi azengezelele iholo lalinyanga ukuze zenelise ukunakekela izimuli zazo ngekhisimusi.
Kade sibabisa amarondela lawa bathifuna ukuzezelise yabo phi babezihambela bayovalela imihlangano. Kade imihlangano le ivalwa njani ngole yiphathi eyaziwayo esemthethweni ibe sivalelwa yito zonke lezo kambe ikwenza bani kuloku okwenziwayo kuloku phela siwe 1 ilizwe lethu.
Abalandeli be-MDC bathi akumangalisi ukuhlukuluzwa komkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa, yena obikwa ekhuthwe zinhlamvu zombhobho izolo eMarondera. AbeZimbabwe bamanyene labamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokulwisana legciwane lengculaza ole-World AIDS Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council namuhla ilobele uhulumende incwadi imcela ukuthi engezelele izisebenzi zake iholo lalinyanga ukuze zenelise ukunakekela imideni yazo ngekhefu lekhisimusi. Inhlanganiso le ithi umuntu ohola imali ephansi kumele athole amadola eZimbabwe alingana le 450 US dollars. Ithi ukukhwela amahlayana kwentengo yezinto ezitolo sokulethele izisebenzi zikahulumende ubunzima obumangalisayo. I-Apex Council icele njalo ukuhlangana leziphathamandla zikahulumende ukuze bakhulumisane ngalolu daba ngokuphangisa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela ababalisi eZimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Umqotho ukuthi i-Apex ilobele uhulumende icela ukuthi angezelele iholo. Nanku phela le mali le ebonazi abadelite bayithola ivele yakhe yaphethuluza i-inflation kwasala kungasela lutho oluncedeyo izisebenzi zikahulumende kunye nababalisi. Ukuloba lolu gwalo lobela uhulumende sokuyindlela yokuphelelwa. Nanku phela uhulumende yena uphethe isinqumo sokuthi bavumelane ukuthi uzabaholisa izakhothi izisebenzi zakhe leyo mali. Kodwa ngenxa yokuthi umumo wezenotho awumeleli ukuthi isinqumo sifike emaphethelweni lapho kwavunyelwa ngakhona, izisebenzi kubone kufanele ukuthi zikhumbuze uhulumende ukuthi kungumlando wakhe ukuthi ancedise izisebenzi zakhe. Lazo ziye ukhisimusi zingathi zikuyento ezithobayo ezikhwameni. Nambe phela kuloku nzima kanti bayabheka lale kolo zivula ngoJanuwari abantu bazengelamani.
Kodwa libona kulolutho oluphumayo yini? Nanku phela odokotela sebelenyanga ezintathu bekhalale umsebenzi uhulumende uthi kalayo imali yokubengezelela iholo.
Ye, uhulumende angasho njalo kodwa ke akula munye singakuya sikhale kuye. Kumele sikhale sibuyela kuye uhulumende. Lanxa nje kulempawu ezikhombayo ukuthi nendaba izaba yisindaba phendulo, kodwa kumele sibuyisele kubaniniwo abaniniwo beuhulumende engumqashi. Ngaleyo ndlela-ke kanile uhulumende aphe iphendulo ukuthi kuyini okungancedisa izisebenzi zakhe ukuthi zibe ngabantu nokuhola ngabantu njalo ngokuphila. Nanku phela izisebenzi zikahulumende azithe ngabantu, azisabonakali, azisekancedi. Izibongo zazisekho nasemakhaya, azisaziwa. ngenxa yemizala abanayo ezishini zabo elethwa ihoro imali.
Umbalisi othola imali ephansi lifuna aholiswe malini?
Sina sikhuluma siyinhlanganiso yamatitshala izinta. Sasivele sithethe na uhulumende imali ngayena nxa ethe wehluleka ukukhweza ngaye ufike u-3.5 nesikhathi sixukisana naye. Kwakumele ukuthi ngaye imali yakho nashike lapho ngoba sasivele sikhangele ukuthi kusiyaphela umnyaka. Iholo lomyanga eZimbabwe lifanele ukuba ibeze lifikile ku-3,000. Usekufakazela uhulumende ngempawu zakhona ekhombisa ku-statistics ye-Central Statistical Office yakhe ukuthi ha-a imali vele sifunakala ngohulumende lapho imali engaka.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi izimtha. Umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi ubengakayiboni incwadi ye-Apex Council ngoba ubephandle kwelizwe. Kodwa uthi inkulumo zeholo lezisebenzi zikahulumende sezedlula. Ngakho uthi nxa kungaba lokukhulumisana kuyabe sokungokomnyaka ozayo. Ngakho lunye uhlangothi odokotela bathi bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi lanxa nje uhulumende ebethe kumele babe sebebuyelile emsebenzini izolo. Bathi iholo labo kalikengezwa njalo ukusilela kwemitshina lemithi ezibhedlela lakho akukalungisiswa. Kodwa bathi baphakathi kokukhulumisana nalo hulumende. Abalandeli bebandla leMDC bathi akumangalisi ukuhlukunyezwa komkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa, yena obikwa ekuthwe izinhlamvu zombhobho izolo eMarondera ngesikhathi ehlanyela izihlahla eDombotombo Clinic. Bathi kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF lifuna ukuthi kube lebandla elilodwa eZimbabwe njengalokhu okwakufiswa nguwaye ngumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe, yena owalwisana lebandla leZaphu waze walifaka phansi kwekhwapa lakhe ngomnyaka ka-1987 kuze kwenziwe isivumelwano se-Unity Accord phakathi kwakhe uMugabe loJoshua Nkomo. Kwathi kusenziwa isivumelwano lesi umbhuqazo weGugrawundi wawusubulele abasekeli bebandla leZaphu labantu makhaza abafika kunkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000. Abasekeli be-MDC bathi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhanya efuna ukudiliza ibandla leli ngendlela efanayo ngokukhahlameza inkokheli yalo sonke isikhathi esebenzisa amapolisa lamasotsha wona awasebenzisa njalo ukususa uMugabe esikhundleni. Bathi okwenzakale eMarondera izolo kuveza ukuthi amapolisa lamasotsha azimisele ukuvikela uMnangagwa ngazo zonke indlela ezigoqela ukuthi kube lebandla lezombusazwe elilodwa kuphela eZimbabwe, i-one party state ngesiNgisi. Bathi umthetho omutsha we-Maintenance of Peace and Order Act unceda ibandla elibusayo ukuthi libuze santando njalo kuvinjwe amabandla aphikisayo ukwenza imihlangano lozulu njengalokho okwakusenziwa nguMugabe lo Ian Douglas Smith esabusa ilizwe leRhodesia. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika mnumzana Chamisa lo mnumzana Joseph Chuma olilunga leZANU-PF labantu nje abambalwa. USibanda usungula lingxoxo.
Labantu bakahikla bavele benjani, qinisa ukuthi uNkulunkulu asiwo muntu, uNkulunkulu oyi-one, uNkulunkulu ngomuntu wonke. Ngakho-ke ngenye imini enhle abantu bonke laba bazathola izijeziso ezivela kophezulu. Ebalenzondo, ebalenhliziyo ezilukhuni, zabalabuntu. Angazi ukuthi vele yini sisithi sizivala ukuthi singabantu thina xa siphila elizweni elabantu abanje abantu babone belimela izolo mina umpopo ngibonela uchaya ukuze sazi ukuthi lo umpopo wempela uhambe wachaya umduli le lapho cha khona umduli kwavulu kwavuka umlilo usibona ukuthi hayi namhlanje akusiyo tear gas namhlanje kuchaya umpopo
mthembo lapha sidila lama cry baby yipho lemisi live first sidila labantu abathi emini bakhuma ngokuthi bona the rule of law but ebusuku they said put into the lay left right center imithetho ikhona constitutionally ekhulumayo ubana nxa ufuna ukwenza imihlangano kumele wenze lokhu ukwenza imihlangano wakho wenzakale kahle kungela impambaniso lokugwencana okuzalise ukuphinze phambili ngale yonke into leyi ifakwe phansi but now sethi amanye ama-players kwi-political space yethu asekhuluma ngama-bullies yabona lolwana umuntu wena othi wena nxa lingambikanga ebhoreni ibhora lingelake yena sithatha ibhora usefuna ukuhamba lalo licela limbikile ngenkani wethe liyafuna ngibalifuni just a kind of attitude unfortunately esi-adopta ngamanye ama-players kwi-political space lapha ukuthi bona sefuma ngomthetho upon themselves
sithathe ubaba uSibasa Chuma
labantu makhaza sihleli nzima kambe shiwa kuzasihlanyela izalukazi zihambe edorobheni zingayenzi lutho abantu bakulawa mahlayana kungayenziwani bengayenzanga lutho kadesi emarondela ngizotwa kuchaya umbhogo laphana kwalinyazwa abantu indawo ziningi kakhulu abantu abalinyazwa bayabulawa bayathiwani ezimpango lapho sekusesabisa ilo kathi ezinango hambe edorobheni sengihamba nami ngisisaba ngoba nokuthi ngisukela zikanyule nabantwana esibazalayo abathinywayo nje ukuthi bayezinto enjalo kadesi babesemarondela lawa abantu befuna ukuzivezela into yabo mpi babezihambela bayovalela imihlangano kanti imihlangano leyo ivalwa njani ngoleyo yiphathi eyaziwayo esemthethweni ibe sivalelwa yito zonke lezo kambe ikwenza bani khonokho okwenziwayo khonokho phela asuye one party state ilizwe leli ngimangala selibuyele kwabani sokulesi gebenge esingafuniki ukuthi abantu bahlangane mpi bayezenye into
sithatheke ubaba umavelas
into enziwe umongameli u-advocate nesemthamisa ayiqondanga into embi kakhulu efana ukuthi ngabe bayihlolisisa nje abanye bazama ukuthi kubangenele ngoba into le imbi iparty i-MDC alliance iparty yithi esayibumbayo ngokuthi isilwele thina amalungelo ethu ngoba asengazwakali ileli ikwanta leli
tate ubaba osecingweni uthe singakhuluma ibizo lakhe uthe ufuna ukuthi sithi u-anonymous
sibonani lokhu sokusishiya phandle thina le abantwana bezimbabwe nakhona abantu asebezinike ilizwe labangelabo so thina sesiphunga ukukhangela nje
kambe ibandla le-MDC liyavinjwa yini wena ngombono wakho
lelo phela vele selibhaniwe lelo akulanto phela kungathi kule bandla baba okuthiwa liyaphikisa sicu ukuthi lalelwa zonke imihlelo elizama ukuthi lizenze amapholisi ebukula abantu abaneyizinja ungathi na ukuthathe njengokuthi kule bandla eliphikisayo kanti lapho kuvele izinto zihamba kuhle iyadingakala lelo bandla eliphikisayo ukwenzela ukuthi lalo phela azibone lapho anganelisa ukuzibona khona amaphutha ngiyabonga thina
ye sithathe ubaba unkosi sokubuyela yini lokhuyana usakukhumbula kwakuthiwa i-one party state yayifuna ukwenziwa ngowaye ngumongameli uRobert Mugabe
sokusobala ba sokubuyela sii ngoba i-freedom yangikhona iyabe ingasisi
labo ngabalaleli be-Studio 7 abakhulume lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini enkundleni ye-Facebook ekhasini le-VOA Ndebele.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abasakhulayo bebandla leMDC ezansi yamaNdebeleni sebexwayise uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amise udlame oluqhutshwa ngabezomvikela. Lesi sixwayiso siphume emcimbini womkhankaso wokuqeda udlame ezimulini owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqhutshelwe emahofisini e-MDC eGwanda ngempelaviki. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Albert Ncube.
Abasakhulayo laba bathi bahlezi betshaywa njalo behlukuluzwa libuto kanye lamapolisa lapho befuna ukungena ezidaladeni betshengisele ngenduba ababhekane lazo empilweni. Laloba isekelo sombuso sivumela uZulu ukubuthana tshengisele lapho ekhathazekile. Osakhulayo uSandra Ndlovu ongunobhala jikelele wabatsha obona ngokulinganiswa kwamathuba bomama labo baba kubandla leMDC uthi uhulumende uncindezela amalungelo oluntu.
Isincedisa njalo isifundisa ukubana sikwanise ukuhlala sonke sisemphakathini sihlale silokuthula ilazise singakaqhubekeli phambili ukuthi uhlelo lelu besingafuni ukulwenzela la uhlelo lwelu besifuna ukufaka estreetini sisenzela ukuthi loyefileke ukufika la nomama otshaya indoda esendlini lobaba orepha umntanake esendlini ebekwazi ukuthi uyenza into embi but kungasenani landla yazi ukuthi izani njani.
Amazwi akagcizelelwa nguPhilip Mpofu kodwa uhulumende nguye ohamba phambili ngokuqhuba udlame emphakathini.
Violence evumekileyo, whatever case, into kumele singene kiyo njengentsha yikudlwengulwa ne-violence eyenziwa nguhulumende ukuthi bakhweze inkubu ngokuthanda kwabo.
Unkosikazi Nephi Moyo ungukansila kawa-2 edolobheni leGwanda ukhuthaza abatsha ukuthi bamele amalungelo abo.
Wayithi ulecala yithi mina ngikulecala yithi thina njengabantu be-MDC kuyasiyalela ukuyenza noma yini esiyifunayo. Yiwo amalungelo ethu okumele sibe lawo naleyo kodwa kubhizi kuyasikhathenza amahle nansi isikhathi okumele sibuze nalezo i-16 days kumele sisukume sithathe amalungelo ethu sihambe nayo.
Kudaba lodlame oluqhutshwa ezindlini unkosikazi noMathemba Ndlovu ongumsekeli wenkokheli MDC edalele ephalamende uveze ukukhathazeka ngenani lamantombazana ayendiswa emancane.
EmaSouth izinto zama child marriage zigcwele ngapha vele kwazi kona lokho. Iprovince yethu is the highest, yiyo ephezulu kulama provinces wonke eZimbabwe ngendaba zama early child marriage. Nxa uthethe umntwana asikandaba lokuthi umlobole ngemalini as long as under 18 ulecala.
Izansi emaNdebeleni ngeyinye yezabelo esihamba phambili ngenani labesifazane elidlwengulwayo njalo umgcini sihlalo wabatsha kulesi sabelo uNomzana Edgar Ncube ukhuthaza abatsha ukuthi bengathandabuzi ukuyabika lapho bethe bahlukuluzwa.
Ukuthi kulilungelo lomuntu ukuthi amele lokho akwazi ukuthi kumlungele. Singaze sathatha ukwesaba siqathe ngaphansi kwakho sesaba ukukhuluma. Ngifuna ukuthiya imessage encane yokuthi sukuma ukhulume. Chisa mpama chisa.
Lo mkhankaso qale ngomvulo mhlaka 25 Lwezi uzaqhubeka kuze kuyofika umhlaka 10 Mpalakazi. Lona akakhutshwa phansi kwendikimba ethi Orange the World Generation Equality Stand Against Rap. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima obubhekane labantu kunhlangothi lwezempilakahle ngesikhathi odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi kasisoze sethule ubufakazi phambi kwekomiti yedale lePhalamende yezemithetho. Yona ihlaziya udaba lokuthi engasuswa esikhundleni na umongameli Donald Trump phezu kwamacala awetheswayo. Umumo omkhathi omuvi ubangele ukuvalwa kwezikolo lokungahambi kwendizamtshina ezigabeni eziningi ezingenyakatho ngokuya kusiya kumpumalanga yeMelika ngemva kokukhithika kongqwaqwane. Kubikwa kulinyazwe abantu abalichumi ngemva kwesehlakalo sokudutshulwa kwenkundla ebidlalelwa umdlalo webhola leMelika owefootball eNew Orleans esigabeni seLouisiana ngomgqibelo. AbeZimbabwe bamanyanela bakwamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokulwisana lokusabalala kwegciwane lengculaza oleWorld AIDS Day phakathi kobunzima obubhekane lelizwe kwezempilakahle obugoqela ukusilela kwamaphilisi okulwisana laleli gciwane. Kubika uBathabile Masuku.
Naloba uhulumende bamazwe amaningi omhlaba besenelisa ukunikeza amaphilisi abantu bawo abaphila legciwane lengculaza ele-HIV AIDS, isimo sezomnotho eZimbabwe sikhanya siphazamise inhlelo zokulwisana laleli gciwane ngoba phakathi kwalomnyaka ka-2019 amaphilisi la ake asilela. Umnumzana Thembani Nyoni, oyingcwethi yokuxoxisana labantu abaphila legciwane, uchasisa ngenhlelo zokulwisana laleli gciwane eZimbabwe.
EZimbabwe nanjengelizwe ile strategy sayo yokuthiwa test and treat, okusho ukuthi umuntu nxa esinjengendaweni enjengesibhedlela bahle bemteste bemhlolisise ukuthi engabe lali gciwane naye, ingatholakala ilalo igciwane bahle bemfake emaphilisini ehle iqalise uhlelo lokunatha amaphilisi. Singakhela njalo kubo mama abazithweleyo bakhuthazwa ukuthi bebuye bezohlolwa lama partners abo ukuthi bengabe belegciwane na, nxa bengatholakala belegciwane lawo behle beqalisiswe ukunatha amaphilisi. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi omama abamunyisayo bakhuthazwa ukuthi beqhubeke besebenzisa amakhondomu. Ukusebenzisa amakhondomu bavikela umama, bavikela njalo lo mntwana. Lokhu yikulondoloza ulutsha lwakusasa, yikulondoloza i-generation ezayo ukuthi yona ikhule ingela gciwane le-AIDS.
Unkosikazi Sethule Sibindi ongumongikazi emaphandleni, yena uchasisa ngobunzima ukuhlangana lalabo abayabe bechiyelwe abantwana abazali sebethethwe umphefumulo yileli gciwane.
Izikhathi eziningi bayabe bengasazi isimo sabantwana segazi maqondana le-HIV. Uthola ukuthi abazukulu abasoze bathole iselapho sokucindezela igciwane le-HIV egazini nxa kufanele. Amalanga okuthatha amaphilisi angasaqakathekiswa, lokuswelakala kokudla okwakha imizimba emakhaya, bacine futhi sebehlaselwa yimkhuhlane ethatha amathuba.
Unkosikazi Lethu Buhle Mathuthu, omunye wabomama abazithweleyo, uthi bayafundiswa ukuthi bavikele njani abantwana basezithwele langemva kokubeletha.
Mina ngumama ozithweleyo, so siyahamba ngale esibhedlela kuma-check-up. Nxa sifika ngale bayabesifundisa mayelana nge-HIV ukuthi kumele sivikele njani abantwana. So bayasifundisa, bephinde futhi besifundise ukuthi uma sesikhululekile sabathola labo bantwana, kumele futhi sibavikele futhi kulomuthi abanikwayo ukuthi abantwana bethu sibavikele bewunathe aze ayephuma ebeleni ewunatha. Ukuphuma kwakhe ebeleni kuyekela wakhe umntwana ukumunya. So kuyasinceda kakhulu njengabomama ukuthi lathi sivikele abantwana bethu. Akumelanga ukuthi sitshedele emuva, kodwa hayi, kuyasinceda kakhulu ngoba asizithandeli lathi. Kuyasinceda, siyabonga ukuthi lathi sathola imvikelo yokuvikela abantwana.
Umnumzana Thomas Zondo oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu kumele basebenzise amajazi kamkhwenyana ukuze igciwane lingamemetheki.
Lapha sesikhulumele ukuthi omunye nxa ngabe zuze umngane wakhe ukuthi alithembani, kumele lisebenzise amajazi kamkhwenyana ngoba amajazi lana yiwo angathi avikela protector kulokuthi nje abantu behlangane nje ma behlangane catch catch ijazi likamkhwenyana liyavikela njalo liyabe lokhe lisehlisa igciwane leliyana lingalokhe liqhubekela phambili lisiya phambili ama ijazi likamkhwenyana leli liyaprotekta sibili liyehlisa lokuthi umkhuhlane lo unjani kungabi lokhu uqhubekela phambili umkhuhlane lo. Abantu abasebenzise sibili kakhulu amajazi kamkhwenyana lawo yiwaqakathekileyo kakhulu akuyavikela kuyehlisa futhi laligciwane ukuthi lingaqhubekeli phambili.
Eminyakeni edluleyo iZimbabwe ibisibalelwa kwamanye amazwe omhlaba alenhlelo ezinhle zokuvimba ukuthelelwana lokumemetheka kwegcikwane lengculaza, kodwa isimo somnotho esingamanga kuhle lokusilela kwemali yakwamanye amazwe lolu hlelo njengezinye inhlelo zezempilakahle luphazamiseke kakhulu lonyaka okudale udubo lokusilela kwawo elizweni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ezemidlalo lamhlanje, umgadli weqembu leHighlanders uPrince Dube uthi inkezo yeChibuku isipho abasiphe abalandeli baleli qembu bona abalisekelela ngesikhathi lingadlali kuhle. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders liphakamise inkezo yeChibuku kwakuqala selokhulu umncintiswano ovuselelwayo ngomnyaka ka-2014 ngemva kokuchayela ikwenzela inkezo Platinum Stars nge-1 kanyanga ngesonto. Umgadli weqembu leHighlanders odla amahabula kulezi nsuku uPrince Dube nguyohlohle igoli elenze umehluko phakathi kwamaqembu lawo omabili, njalo wenelise ukuhlohla kuyo yonke imidlalo edlalwe iqembu leHighlanders kumncintiswano walo nyaka wenkezo yeChibuku. UDube uvuke eseganga kuhlandla lesibili lesizini lapho aqale khona ukulichayela emambuleni phose nsuku zonke okumenze yagcine ekhethwa kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka. Lo mgadli utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba isicoco seChibuku ngesabalandeli baleli qembu bona abayale belokhu belisekela lalapho belingadlali kuhle khona.
Ngijabulile kakhulu yabona. I think indathe sifuna as Highlanders family yabona. I think ikapule yabona mina ngidedicate to ama Highlanders supporters. You are just atela athi since day one yabona. Sifutshele mina ngiqalisa bonke kade kumele sibe ukuthi sibe yabona sibalwele ngendlela lesikwenze sezulu. Mina into engingayisho ukuthi ngoba ama team ethanda liwancedisayo ukuthi
ukuze lifinyelele ukuyadlala kufinali yomncintiswano walonyaka, iqembu leHighlanders linqobele Dynamos nge-1 kanyaka kusigaba sakuqala esomncintiswano, kuthi kusigaba se-quarter final litshayele FC Platinum nge-3 kanyaka, ikanti kusigaba se-semifinal iqembu leBotswana litshayele ZPC Kariba nge-1 kanyaka. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla bahlangene Dube laye uthe ukunqoba kwabo inhlawulo kubalandeli beqembu leBotswana bona abasebebekezele kakhulu iqembu lingadlali kuhle.
Lokhu sokutshengisa ukuthi sokufike ezingeni lokuthi sesiqalisa ukuthi sihlahle sasihlanyelayo sisiphe izithelo ezidlekayo. Sibonga kakhulu abalandeli beqembu. Ungalandela iPSL ama number akhona uzananzelela ukuthi iHighlander yiyo elabantu abalandela iqembu labo ngokungena ikakhulukazi enkundleni lapho edlalela khona ukwedlula wonke abantu wonke amaqembu aseZimbabwe.
Ukuphakamisa isicoco kuza lethuba elokuphatheka umncintiswano weCAF Confederation Cup, kodwa umfoko abahlangene uthe bona njengeqembu khona bezohlala phansi behluze lolo daba. Ukuphatheka kumncintiswano yokudinga intshanje zezwekazi lase-Africa yikho ukwenza iqembu leHighlanders libe lesikwelede esifika phose isigidi samadola ngoba belingenelisi ukufinyelela kusigaba sezibaya lapho kule mali ethe xaxa khona. Phezu kokuthola ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kuzwekazi lase-Africa, iqembu leHighlanders lithole inkulungwane ezingamakhulu amabili lamashumi amabili lanhlanu 225,000. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.